lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kuloku mangathi sihlala sikhala nxa izulu ingeke kodwa ngase likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengayo liyana kakhulu ngithe ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo4 emini kwaze kwaba ngo12 ebusuku izulu liyana khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo izulu liyana imifula igcwele amachibi agcina kudala ngabo79 ayegcwala amanzi ahlala agcwele kathesi imisenya isivuke phansi izulu liyana uthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzothi ilanga lezulu
manje ngokubona kwakho ubona ngani khona konke okwenzakalayo akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala
babo kandi sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimile ngayo ugajopolongo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile baba gandi abalama-tractor abo labo bazama ukulima baba gandi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule misenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthe yesilima kakhulu la mabele lawo esinto okwenzakalayo ukuthi aseyelo yelo yelo umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo amanzi wote masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba kumanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi khona abagandi bazaba balutshwana abazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msenya khona babagandi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozibe khona ngizwa abanye lokho bekhuluma bethi hhayi onyaka zacha amabele ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulele emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kutshe akusoze kwavuka kuyaba sokuthile mina ngibona indlala enkulu kakhulu.